Sebezinkulungwane ezedlula isifica munwe munye 9172 abantu asebehlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka kuthi emhlabeni wonke jikelele bafika phose izigidi ezingamachumi ayisithupha 58 million abantu abafika phose inkulungwane eziyisifica minwe mbili lengxenye 8235 sebaphepha kumkhuhlane lo eZimbabwe abedlula amakhulu amabili alamachumi ayisithupha 265 sebabhubha okwamanje umkhuhlane lo uqhamuke eJohn Tallack High School lapho osekuvalelwe abantwana lababalisi kusenzelwa ukuba ungamemetheki umkhuhlane lo inhlanganiso yabokholo lwesiKristu eZimbabwe Christian Alliance isinike isikolo lesi uncedo olufana lama sanitizers ama gloves ama sepa ama sanitary pads okokugezisa indawo ezichiyeneyo kanye lamabhakede okugeza umqondisi wenhlanganiso le umfundisi uSeni Sibanda owethekelele isikolo lesi izolo uthi bazanceda njalo la imithandazo lokunye
lathi besidingela labafundisi abazasebenzelana labo ukubanceda ukwenzela ukuthi uvalo abantwana ababelalo lovalo oluphakathi kwabazali lukwaniseke ukuthi ludede ngenxa yokuthi bebona ukuthi hayi ungagula lomkhuhlane njalo uphinde uphile njalo sithokoze kakhulu sizwe ukuthi kubo labo bonke ababanjwe belomkhuhlane hayi kukhanya ngani konke ukuthi kusese kuhle
abezempilakahle labaphathi besikolo bathi lokhu bezama ngamandla wonke ukuvimba umkhuhlane lo esikolo lesi ukumemetheka komkhuhlane lo kukhathaza abantu abaningi eZimbabwe usikhwica mfundo solwayo ngwenya osebenza empilo hospital ukhuthaza abantu ukuthi balandele indlela ezijiyeneyo zokunqabela ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19
abantu ababanjwa coronavirus kathesi babhubha masinyane amalanga amabili amathathu umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu yikho inani labantu abalawo njalo inani labantu ababhubhayo kulo mkhuhlane liyasiya phambili liyaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana lingakwenzi lokho
Unkosikazi Abigail Mupambi olwela ilungelo likaZulu uyakusekela lokhu.
I-COVID ayikadinwa, i-COVID lokhu ikhona, i-COVID lokhu ibulala njengayizolo. Kuqakathekile ukuthi njengesizwe sibone ukuthi siyenza njani, sithathe amanyathela njalo sibe silokhe sikhuluma ngendaba yonaleyi, silalela ama-guidelines okufuze siwalandele. Abantu kathesa basagqoka ama-maski, kodwa i-COVID lokhu i-COVID lokhu i-real. So kudinga ukuthi sibili sivuselele lindaba ukuthi sikhulume njengayizolo, abantu bayizwisise njalo njengayizolo.
Umnumzana Ernest Ncube ohlala kobulawayo uthi kukhanya ingani abantu kabasazilandeli kahle iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19 ezethulwa inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele eyeWorld Health Organization.
Sesisibi kakhulu lapha kwabulawayo. Lokhu kungaba kubangelwa ukuba akusalandelwa le mthetho yokufaka ama-mask njalo lokusanitize uma kungenwa emabhasini kumbe kwamanye ama-shop njalo. Sesitshaya uvalo kakhulu thina ngoba umkhuhlane lo kungenzeka ukuba uqale ukumemetheka usuka kwabulawayo. Kose kumele kwenziwe okunye sibili okunjenge-lockdown ukuze abantu bafundiswe njalo ukuthi le nto iyamemetheka. Akumelanga si-acte engani ayisekho le nto ngani siyedlule. Kukhanya ngani sibuya sibili okwesibili.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathi ntambo abakuhlangothi lwezempilakahle abagoqela udokotela Agnes Mawomva ongakaphenduli imibuzo esimthumele yona ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.